Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 15 uHlolanja 2022 ngoPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, kuphoselana aphilayo ebandleni elitsha eleCitizens Coalition for Change okuveza ukubana umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize ijale lakhe lenkokheli ele-standing committee, kodwa abanye bekulandela lokho.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zibhadale izikwelede zamanzi lamarets. Ikhansela yenu kathi siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthaza lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini, isivumelana sokubhadala mbijana mbijana ukuze lingavalelwa amanzi.
Ikhansela yakobulawayo esiqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi neminye imisebenzi.
Idlulo lonyaka yini lokumangalisayo, siyathokoza amadamu ethu umumbu sibona sithathola hayi sozibe khona njalo sibona ukuthi hayi igaba zonke igaba zonke kukhayikala isosilamanzi ibukulu hayi
iningi lezakhamizi zabantu abavinto abayisabelele sinethebeleland north lithi likhangelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kubikwa kuphoselana ayiphilayo ebandleni elitsha ele-Citizens Coalition for Change okuvezwa ukuba umumo awumanga kuhle kuleli bandla. Abanye besithi umkhokheli walo usedilize idale lakhe lenkokheli ele-standing committee, kodwa abanye bekulandula lokhu. Amanye amalunga we-standing committee awe-CC ale uvezwa amabizo abo athi wonke amalunga aleli dale aye ku-MDC Alliance akaseko kunkokheli yebandla elitsha. So wakhethwa abalutshwana abancedisana lo mkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Jamisa. Amalunga lawa alile ukuthatshwa amazwi esithi alakho ukuhlukunyezwa, ngakho ke akakakhulumile nthathele izindaba okwamanje. I-Studio 7 kayinelisanga ukukhuluma loJamisa ngalolu daba, kodwa isikhulumeli se-CCC isungulwayo uNkosazana Fatsayi Mayere ulandule ukuba kulamalunga owe-standing committee ake yakhitshwa ezikhundleni ekhanya igudla iguma ukuba akukabi le-standing committee ebandleni elitsha, ngakho ke bangakhitshwa kanjani kulezo sikhundla. Okuningi siza kuzwa kudaba esizalethulelwa ngumlondolozi Ndlovu endabeni zethu zekuseni. Ikhansili yakobulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi esezilesikhathi eside zingabhadaleli imithelo yamanzi leminye imisebenzi. Abakamunicipal abathi basungulele luhlelo ngemva kokwazisa uzulu kuseselesikhathi, ngoba kunje izakhamizi zilezikwelede zamadola eZimbabwe engaphezu kwebhiliyoni 1.3 billion Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaqala ukuvalelwa amanzi kubikwa kuyilabo asebele nyanga ezimbili kusiya phezulu bengabhadalanga imithelo. Ukhansila Thawanda Ruzibe, umgcini sihlalo wekomiti ekhangele imali kanye lokuthuthukiswa kukabulawayo, ucebisa abantu ukuthi bayekhulumisana labakamunicipal ngezikwelede lezi.
Ngithanda ukukhuthaza izakamizi zonke ukuthi zibhadale izikwelede zamanzi lamarets. Ikhansela yenu kathi siyahlupheka ukwenza imisebenzi yayo ngenxa yokuswelakala kwemali. So liyakhuthaza lonke ukuyokwenza ama-payment plans emahofisini, isivumelana sokubhadala mbijana mbijana ukuze lingavalelwa amanzi.
UMnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association, uthi ayisikho ukuthi abantu kabafuni ukubhadala imithelo yamanzi, kodwa kulezi zizathu eziningi ezibenza behluleke.
Abantu imali yabahlupha abana msebenzi lalabo abasebenza baholi imali encane elokhe iphelelwa ngamandla njalo nje ngokuya kwesikhathi ngakho ke kuba umthwalo omkhulu ebantu nokuthi babhadale balutshwana abantu abangaba lenjongo yokungafuna ukubhadala iningi labantu phose wonke umuntu njalo ulenjongo yokubhadala ungabona bengabhadali bayehluleka ngakho uhulumende kumele kulungise khona lokho kube nemisebenzi kube lezinto eziza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukubhadala abasebenza bahola imali eneleyo ukuze babhadale
okugcizelelwe unkosikazi noMathemba Msipha isakhamuzi sesemzini wenkulumane kobulawayo
Ukuba lezikweletu asosifiso sethu izizathu eziningi ungakunanzelela iningi labantu laphelelwa imisebenzi ngesikhathi kuqala iCovid okwasuka kwaphazamisa kakhulu ukuthi abantu silandele ama-bills ethu ezindlini iCouncil iyavala amanzi ukuthi labezosalabo bayacitsha amagesi esingakwazi ukuthi sizayenzani sizaqonda ngapho ukuze senelise ukubhadala zonke lezi zikweletu esesithe saba lazo
umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo yobulawayo Progressive Residents Association uthi abantu kumele bananzelele ukuthi angeke asebenza kuhle umunicipala nxa engatholi imali yokuqhuba umsebenzi
bananzelele ukuthi i-council yabobulawayo isiquma amanzi emalokishini ukuba nanye ngenxa yokuthi abantu bengabhadala ngezimali esingakubuye ukuthi sicela ukuthi ama-residents sibe leqiniso ukuthi siyabhadala imali zethu singameke isifunyelwe ukuqinyelwa ubuhlungu sokuthiba le-reconnection fee njalo amasevisi esiwadinga kwesinye isikhathi kuba nzima ukuthi ucouncil sithi thina kasinika amasevisi esiwafunayo nxa singabhadalanga ukungabhadali ukuthi ukuthi amasevisi ayehlale phansi
umbiko owethulwe ngeviki ephelileyo ngutown clerk wakobulawayo umnumzana Christopher Dube uchaze ukuba i-council izakhuphukisa indlela zokulandela izikwelede ngenyanga kanhlolanja wengeza ngokukhuthaza izakhamuzi ezilezikwelede ukuba ziye emahofisini e-council ziyehlela ukuba zingabhadala njani indleko abalazo ukwenzela ukuthi bengajeziswa ngomnyaka ophelileyo ngolwezi i-council yaveza ukuba ukuhlela kokubhadala indleko okwenziwa izakhamuzi kwakuthuthukisa inani lababhadalayo elasuka kutshumi lantathu ekhulwini i-13% laya kumatshumi ayisikhombisa lanye ekhulwini i-71%. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abazali abaningi elizweni baveza ukukhathazeka okukhulu ngomumo wemfundo lonyaka ngesikhathi ababalisi beqhubekela phambili bengayi emsebenzini. Lokhu kubikwa sokudala ukuba abafundi abangamantombazana bagcine bewelwa luhlupho lokwehluleka ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba sebezithwele ngemva kokuchitha isikhathi eside behleli emakhaya bengayi esikolo ngenxa ye-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Iningi labafundi babikwa sebebhekane lobunzima obuhlukeneyo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 osokudale ukuba baphatheke kumikhuba esiphambanisa impilo zabo ikakhulu abangamantombazana asebezithola bengesenelisi ukuqhubeka ngezifundo ngoba sebezithwele. Umbalisi umnumzana Ndumiso Mabhena uthi amantombazana abhekane lezabo inhlupho kuthi labangabafana labo bazithola bekobunye ubunzima obuhlukileyo.
Yabo siphathanga kuhle ukuthi baswele into zokwenza. Abaningi bagcine sebeyingena entweni ezingalunganga. Ezinjengokubhimisango, abangamankazana bakithi bazithwala abaningi. Ngiyahlala labanye ababalisi bekhuluma ngakho. Even abancane lo muntu wabe-grade 7, grade 6 uzoze kuthiwa umntwana ozithwele. Kambe sho umntwana nxa yaba lo mntwana yena ngumntwana. So ngesikhathi se-COVID lapha hayi into eziningi ezizakeleyo abantwana besele ekhaya bezingaqondanga.
Unkosikazi Nokuthula Nkomo uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bekungela okuningi kokulibazisa okugcine kungenisa abafundi ezilingweni beswela okokwenza.
Hayi mina into enginanzelela ngokuzithwala kwabantwana kwisizwe environment esiphila kiyo abaphila kiyo ishali okunye kuyenzwa ngama like amafoni bagugla into eziningi baba exposed to so many things then enye into futhi enginanzelele abantwana bemakhaya ibaba mithe kakhulu. Why? Ngoba ekhaya akula entertainment. So since bathe bengale isikolo kungela into eyenzayo, bahlangana labanye abantu bakhonjiswa khona apha futhi abakhonjiswa intanga yabo, bakhonjiswa ngabantu abakhulu kunabo. Ningathese futhi okunye i-stress nosothi abantwana ama-teachers aku-strike, abantwana baphuma besithi baye esikole, especially laba babe-garden, kuyenza ama-house party, kube nalapho abantwana bahlangana khona benathi utshwala, at the end of the day bagcina besenza into ezingalunganga.
Abanye abazali ngabakhala ngokuthi uhulumende ngabe uyangenela kodwa bengacaci ukuthi enzeni. Omunye wabo ngunkosikazi Precious Ndebele wakobulawayo.
Hayi, sikhathele i-government isho ayenza ubungcono abantwana behlale esikolo, ngoba ukungayi esikolo lokhu hhayi ngeke batshona egangeni bemithisana besenzani. Hhayi, siyacela ukuthi lizame ubungcono abantwana behambe esikolo.
Ukhansila ka-ward 21 endiweni ebulilima unkosikazi Nani Ndlovu uthi lolu dubo lubhahile lasemangweni wakhe.
Ngayokwenziswa kwabantwana abancane lapha esigabeni ankezwa umntwana oyenzisiweyo, kodwa hayi ukuzithala kwabantwana abancane kubhahile kukhulu kakhulu. Inamba yinene bazithela abayisekela abantwana. Kutsho ukuthi kufanele kugcijekelwe kulo kufundiswa kushiywa phambili ukuze sinandlulele lolu bhubhane lungasiqedi.
Kuthe ngokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, sokumele abafundi babuyele esikolo lapho sezivulwa, kwabonakala iningi lamantombazana selisehluleka ukwenza njalo ngoba selizithwele. Osekujabulisa abaningi ngalezi nsuku eZimbabwe yikuthi inani lasebebulawa yileli gciwane lokhu lisehla. Sokuzinsuku ezintathu kungela loyedwa obulewe yilo umkhuhlane. Kuthi inani lasabehlatshiwe ijekiseni lakuqala selikuzigidi ezedlula kancane ezine, 4.3 million asebehlatshwe elesibili beyizigidi ezedlula ezintathu, 3.3 million labazinkulungwane eziphose zifike ikhulu, 84,770 asebehlatshwe elesithathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi lezakhamizi zentaba zinduna esabelweni seMathibeleland North lithi likhangelele ukuyitshaya inala lonyaka kulandela ukuna kwezulu eliningi ezinyangeni ezimbalwa ezedluleyo. Kodwa kulabanye abakhala ngokuthi izulu line kakhulu kwezinye indawo labulala izilimo lamasimu kanye lokudiliza izakhiwo lemigwaqo kulumango. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Lwanda.
Kuvele inguquko engavamanga esiqinise intaba zinduna lonyaka ehlala silendlala ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Abalimi bayahlekelela ngoba bekhalele inala lonyaka. Lokhu kufakazwa ngabalimi abaningi balumango abagoqela umnumzana Amos Baloyi othi nempela umehluko ukhona lonyaka ngoba babusisiwe ngokuthola izulu.
Intaba zinduna lapha kuhle sibili, le migwaqo yalungiswa yabantwana hayi bahambe esikolo zinendlela neminyaka yonke le ndlulileyo. Akulanto engalihle inohlupho lapho. Izulu lonyaka limi lokumangalisayo, siyathokoza amadamu ethu agcwele. Umumbu sibona sizathola sibe. Hayi, so zibe khona indlala sibe. Sibona ukuthi hayi indaba zonke izigaba zonke zakukhayisa lapho zisozile amandla uNkulunkulu, hayi sizathola.
Unkosikazi Sidambe omunye wabalimi basentaba zinduna uthi lanxa izulu linile ledlulisa labulala izilimo kwamanye amasimu akhe ujabulise ukuthi kabasoze babulawa yindlala.
Alonyaka nje mphucela izulu kodwa two plot right lapho indima ekhona kwezindawo njalo kubona nalapha phambili yini ngasakuvumelelanga kuhle ngezulu, kodwa kungcono kuyandithembisa ukuthi nxa lingabalekanga ngizabazuza.
Unkosikazi Hlaba lanxa elimile amasimu akhe ayathembisa izulu eline kakhulu lisuke ladala abonakala ezidlugwini lasezibayeni.
Besifuya inkukhu ngiyehlulekile ukungena kubhethi elandelayo ngenxa yesimo sesibaya esifuna ukuripheya, but kuyiprojekthi vele esithila ngayo sasijoyine uHamara. Manje isibaya ngesimo esisiyiso sona sokusehlula ukuthi angiye inkukhu ngoba kumele ngiqale ngisiripheye. Isihluku nxa sakhiwe kuhle ziyabuya inkukhu, besinika 1,000 asinikele feed, asinikele medication. Kuhambekile ngoba iprojekthi yenkukhu nxa vele usuyijwayele ukuthi uhlale ungalazi akuvumi.
Ukhansela mlozi Dube ka 4 abazintuna uthi ngobuhlungu ukuthi abanawo amadamu ogcina amanzi wonke alethwele izulu azagcina iphelela phansi.
Khathazwa ngamadamu amanzi ngoba izifuyo zethu sizinathisa ngokuzigotshozela okuyikho kwenza zingandi lula. Kuyadingakala ukuthi ngabe siyathola izindawo ezifana namadamu kumbe amaxhaphozi lawa siyagqibelekayo ayigcina amanzi emuva le avuseleni kungengeza amathuba okuthi abantu baphile. Lokhu sekungakwenza ukuthi benze lezi ngadi bathelezele indlala yona lesikhuluma ngayo ingabaleka.
Khuluma ngezentuthuko kulesi sigaba ukhansela Alexander Mkandla wakwazi City Centre abazintuna uthi konke kuhamba kuhle ebantwini besiqinti sakhe.
We are building clinics, we have ama-schools esifuna ukuthi khona qala siwakhiwa konke kukuplan. Then we have ama-roads since simiswe lizulu kwamanje but we have been trying by all means ukuthi silungise ama-roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroyer ngamanzi. Ukuthi somele siqalise kuhle futhi ukuthi silungise ama-roads. Iy'ndaba zona clinic esebenzayo yiyo abantu abaningi abantu abanduna ababuya kiyo but lamanye amaklinikhi akhiwayo around abazinduna ukuthi nxa esephelile is pressure to this clinic.
Abantu abaningi balumango bathi bakhalele ukuyitshaya inala lonyaka ngoba balima masinya njalo kuhle izilimo emasimini amaningi sezivuthwa kukanti abanye abaphuza kulima bazathola izivuno esiphansi ngenxa yezulu elasuka lana ledlulisa. Ngimane Studio 7 abazintuna igama lami Ezra Jesus Band.
Live Talk lamhlanje uhlelo The Connection uMike Hobe uxoxa labasha ngehlelo zokusebenzisa inkundla ezehlukeneyo ukusabalalisa ulwazi oluqakathekileyo empilweni zabantu okunjengokukhuthaza uzulu ukubhalisela ukuvota ukhetho lwama-by-elections nokunye. Lanxa usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujka ekhweze imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka kunkulungwane ezimbili 2,000 Zimbabwe dollars isiya kwezinhlanu 5,000 Zimbabwe dollars, uzulu uthi lokho akusizi ngalutho ngoba limali lokhe ingeneli lutho. Kubika uNtungameli Nkomo.
UMangujka ukhweze limali ngeviki edluleyo kodwa abaningi bathi ayithengi lutho ngoba indleko zansuku zonke ziqhubeka ziphezulu. Nangu usomabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association.
Usupho esilalo kwelakithi lapha i-devaluation yemali yakithi ngoba yona phela i-5,000 ayisathengi lutho. Ungaba yikubana nje uthenga i-raw material kumbe uthenga impahla eziphelile yama-trade items. Inkinga esivele silayo ukuthi leyo mali kayisathenga impahla ezingakusiza ngokuya ngapi. Inkinga enkulu ikuswelakala kwe-foreign currency emabhanga ngokwaneleyo. Etholakalayo itholakala emkambo omnyama njalo izuzakala nge-exchange rate yesithi thina iphezulu kakhulu. Lokho ke kulomthelela omubi kuntengo ke zempahla ezithengiswayo. Nxa uzuze imali emkambeni omnyama kutho ukuthi ke siyathengisa lawo sokuzamela ukuthi ukhangele ukuthi imali uyizuze ngapi. Yikho ke lokho kwenza ke ukuthi ke i-cost yokurana i-business ibe phezulu kakhulu kwelakithi lapha.
Ukuvulwa kwezikolo lakho kuthiye abazali abaningi bethwele nzima ngemva kokuthengela abantwana indingeko lokuhlawula ama-school fees. Kutsho isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Intengo yezinto inzima kakhulu, abantu bathwele nzima, kulanto engakhwelanga. Kukhwele ebhuku, kukhwele school fees, kukhwele pencil, kukhwele ball point, kukhwele zonke izinto kunye neschool fees. Ngakho ke ubunzima bahlezi entanyeni abantu ngendlela okungakhona. Bebefisa abantu njalo bayafisa ukuhambisa abantu ababa besikolo, akula mzali ongafuna ukuhambisa umntwana esikolo. Kodwa kunzima kakhulu lokho abahlangana lapho ngabe zama ukuthengela abantwana. Kunzima kakhulu, akulanto ebambekayo, akulanto ethengekayo. Zikhwela njalo nje izinto zangkhona, ikakhulu kuyona le item, zikhwele zabaphezulu kakhulu kulalokho abantu abakujwayeleyo. Ngakho abaningi bazakwehluleka ukuthi bahambise abantwana besikolo, ikakhulu labo abayaqala phansi uform 1, okudingakala izinto eziningi, amabhuku amaningi kakhulu okwedlula injwaye okujwayelekileyo. Kunzima kakhulu lapha phansi.
Abanye bathi ukuze kube lobuvelo kumele umuntu avunyelwe ukuthatha i-5,000 ngelanga hatshi ngeviki ukuze abantu babe le mali ezandleni ehambelana lokudula kwezinto lokonakala kwedola lakuleli. Sibuze uNdlovu ukuthi kuyini okungenziwa kuhlangothi lwamabhizimusi ukuthuthukisa umnotho lokuvuselela amabhizimusi abo.
Kuningi kakhulu ke kankomo okumele kulungiswe kwelakithi lapha nxa sikhangele ezomnotho welizwe lakithi. Singaqala nje nge-licensing. Kulento okuthiwa yi-red tape, i-licensing red tape, ukuthi uzathola ukuthi yonke into kule-centralized office okumele ilandwe e-Harare. Khonokho sibona ngani akuhambisani ke lesisekelo sombuso welizwe ke we-decentralization le-devolution. Kuze buya ke imithetho esithi thina ama-policy gaps, kufuneka ke sibe lama-investor friendly laws azakwenza ukuthi nxa ungena kubhizinisi la ukwazi ukuthi ke akula mthetho ezakwenqabela ukuthi ke wenze ibhizinisi lakho ngendlela ezakwenza ukuthi la uzuze inzuzo ezakwenza ukuthi uqhubeke usiya phambili. Sikhangeleke nje lazo ezamandla, i-power generation, i-electricity. Nenye into esasilela kuleli lizwe embone ngani lo mthelela omubi kakhulu ekuguquleni ezomnotho. Bonke nje ofuel, nxa sikhangela ifuel layo, ifuel yakithi iyadula okumangalisa nxa siqathanisa le amanye amazwe kuzwekazi le-Southern Africa. So kunengi ke okumele kulungiswe. Esingathi thina yiwo ke ama-factors of production okumele ukuthi ke aqale akhangelwe nguhulumende andubana silungise ezomnotho. Kuqakathekile ukuthi kwenziwe lokho.
Lanxa abanye besithi ikhambi lokulungisisa umnotho weZimbabwe yikwesulwa kwemali yakuleli kusetshenziswe eMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009, uhulumende uthi lokho akusoze kwenzeke ngoba imali yeMelika ibulala umnotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukugcizelele lokhu izolo sithi uhulumende kasoze ahlawule izisebenzi zakhe ngemali yeMelika njengalokhu okugqugquzelwa ngababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla elungiselela ukhetho lwama-by-elections. Kunengi okuthenjiswa uzulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UMnumzana Norman Hlabano okubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa njalo owaye ngukhansela ku-Ward 26 koBulawayo ngomunye wabathembisa ukusebenzelana kahle lozulu.
Ngiza adresa uzulu izakhamizi emganwini ukuthi khonene na ama-project engangiwaproposile sengizawaqedisa within a short space of time.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzola lalo lithembisa abantu ukwenza inhlelo ezilohlonzi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leli uthi isiqale ukusemthethweni imikhankaso yabo kubulandela okwenziwe ngumkhokheli walo ngempela viki e-Highfield e-Harare.
Wethule inkulumo ephathelane lezama-local authorities kakhulu egxila ekutheni kumele kulungiswe imigwaqo, izimota sezihamba emagodini emadolobheni wonke. Ngakho umansipala bethu kumele babone ukuthi baya nyusa indlela abasebenza ngayo ukuze kulungisiswe imigwaqo. Kutsho njalo ukuthi kumele bafuqe kakhulu ekulungisiseni indlela uhulumende asebenza ngayo labo mansipala ekukhipheni izimali lekukhipheni nje zonke izagibe ezikhona ezenza ukuthi omansipala bagcine besehlule kusebenza. Ukhulume njalo ngamanzi aclean, ukhulume njalo ngento ezamagetsi, into nje eziphathelane nempila kahle yabantu besezabeleni zabo ezamaward.
UDube uphinde wathi
wabuya wakhuluma njalo ngenhloso eyebandla nxa sisiya kuhulumende ukuthi ama-members of parliament kumele enzeni. Kumele uthi yena kumele angene eParliament azame ukuthi afuqe uhulumende ukuze enze uhlelo kumbe ipolicy ezadiliza ukwahlukana okukhona lokhu okwenza ukuthi kube lomkhonomi owabantu abacebile abalemali lomkhonomi kaZulu. Uthi khonoko kumele kuvalwe igap le khona kwezela ukuthi abantu siphile elizweni linye ngesiphila ngaphansi womumo ofana nayo. Khulume njalo kabanzi ngama-electoral reforms esiwafunayo, athe ngawe politics, amanye ngawe economy.
UMnumzana Nhlanhlanhla Ncube ocubungula ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kaziqedakali ezinye izithembiso ezenziwa ngamabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho.
Abanye bayakhankasa kunje, ikakhulu abebandla elibusayo bayathembisa ukuthi bazalungisa izinto ezibehlule for 41 years besuka lapho, futhi sokufuneka ukuthi-ke bagcwalise izithembiso sebezakhala futhi bathi kulama-sanctions. Ngokunye-ke okukhathazayo khonokho bese kusiza-ke kumabandla aphikisayo, esingakutsho kungaba yikubeluleka ukubancoba indlela ukuthi bangaze bathembisa kakhulu izinto abangasoze bazigcwalise. Kumele bakuveze kakhulu ukuthi bayazi ukuthi baza kwehluleka ngendlela yokuthi bazabe bevinjwa izanu, ngoba iyaziwa vele ukuthi ukubavimba asoziyekele ukuthi bavimbe. Siyabona izithembiso ezenziwayo ngo-2018 kodwa ngathi uyakhangela ukuthi imigwaqo kwenzakalani, umnotho konke kufile.
Baza kwenza na lokhu abakuthembisayo abakhankasela ukuvotelwa ngoZulu lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Uphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail izolo umongameli wenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association, ZIFA, uFelton Kamambo, lapho emiswa phambi komthethwandaba kamantshi eHarare. UKamambo ubotshwe ngempelasonto ngecala lokuchaphaza imali yeZIFA. Kubika uJoseph Njanji.
UKamambo utholisizwa ndawonye loPhilemon Matshana, olilunga elibona ukusetshenziswa kwemali kubhodi yeZimbabwe Football Association, okhangela ngokusebenza kwabanompembe uBrighton Malandule, uStanley Chapeta owayesebizwe ukuba azothatha isikhundla selunga elaxotshwayo uChamu Chiwanza, kanye loJoseph Mamutse owayeyisiphathamandla senhlanganiso yeZIFA kodwa owamiswa umsebenzi ngomnyaka ka-2020. UKamambo uhlawuliswe inkulungwane ezingama-10 alikhulu zamadola kweleZimbabwe njengesibambiso ukuze athonisiswe evela ngekhaya. Icala leli lizaqhubeka ukutholisiswa ekupheleni kukaMbimbitho, owenza umsebenzi wokuthengisa abadlali kwamanye amazwe uGeorge Deda. Uthi ukubotshwa kwenkokheli lezi kuza kwenza ilizwe ligcine lijeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
It gives rise to what many people...
Lokhu kuza kwenza abantu bakuleli labakwamanye amazwe bakholwe ukuba kuliqiniso ukuba uhulumende uyangenela uqhutshweni komdlalo wenguqu elizweni. Ngitsho labenhlanganiso ye-FIFA labo sebesitsho njalo, ngoba ngike ngalalela olunye uhlelo emsakazweni wase-France lapho esinye isiphathamandla se-FIFA ebesesithi lokhu yibufakazi bokuba kulokungenela ebholeni lakithi.
UKamambo, uMatshana kanye loChapeta babotshwe ngempela viki edlulileyo, ikanti uMalandule loMamutse bona babuye emthethwandaba besuka emakhaya abo. Inkokheli yeZifa imiswe umsebenzi inhlanganiso ye-SRC ngenyanga kaLwezi nyaka enye, kodwa uKamambo labanye bakhe bakuphikisile lokho njalo baze bakutshiswa ngoba belokhu besebenzisa lo phawu lwenhlanganiso yeZifa kuncwadi abazibhala ngesikhathi bekhuluma labe-FIFA, kanye lalapho besithi bamisa imisebenzi labo kuthiwa bababambisana nenhlanganiso ye-SRC ukubakhupha esikhundleni. Ngolunye udaba olumayelana lo mdlalo wenguqu, umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uNilton Keroso uthi kabasoze bakhule amakhanda ngemva kokunqoba abakwenze iqembu le-FC Platinum ngethukanya ngesonto enkundleni eluveve.
We have to build still on what we've done.
Kumele siqhubekele phambili sisenza kuhle. Abadlali bengajanqula bethokoza kodwa mina ngivele sengicabanga ngomdlalo wethu leqembu leChicken Inn. Okusalayo okunqoba kwalamhlanje ungeke usiphathe senxa singaqhubekeli phambili sibuthelela imiklomelo asisoze siqale ukusikhukhumiza ngoba singenza njalo akhona amaqembu azasibhaxabula.
Umqeqeshi weqembu leFC Platinum uNobeni Mabheza yena ukhale ngokuba iqembu lakhe seligcwele abafana abasakhulayo kweminye imidlalo edlalwe ngempela viki edluleyo iqembu leChicken Inn liqobele 10x nge-3 kanjalo umgqibelo kuthi ngesonto iqembu leBlack Rhinos libe kujikile obhanqa 1-1 lele Caps United. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo, umpracticist.